Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuNhlangula 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende useqathe inkampani yaseMelika esibili ukuthi imncedise ukukhankasela ukwesula izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla lezanu PF nguhulumende weMelika.
Ayibona ngani imizamo kaMnangagwa iyona le mizamo efana leyabantu sibabiza sethi ngamaqembo odlakela andi ukuthiwa yimafia.
Impilo ikubeka isiba lukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yesinkwa.
Maqathanisa uku abantu abakho bengelakudla bethwele u-enzima kwenza kube lula ukuthi ubone lokho okunye okwethuselwa ngomunye ukuthi kuncane kakhulu kule ndlala engekhaya.
Okuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo, sixoxa lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa.
Yinto esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulukiliswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeliwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa seqashe inkampani yaseMelika esibili ukuthi imncedise ukukhankasela kwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF nguhulumende weMelika. Imbiko eseyamukele izolo iveza ukuthi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo ulobelane isivumelwano le-Avenue Strategies Global ngomabasa bavumelana ukuthi leZimbabwe lizabhadala linkampani ukuthi imali eyisigidi esisodwa i-$1 million ngomnyaka ukuze iguquzele ukwesulwa kwezijeziso zenotho. Inkampani le iphiwe njalo umlandu wokukhuthaza wonke amazwe angentshonalanga ukuthi amukele leZimbabwe esibayeni sezizwe zomhlaba njalo aliphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho walo. Ngombimbito uhulumende wezanu PF uqashe njalo inkampani yeMelika eBallard Group ukuthi imenzele umsebenzi ofanayo imhlawula ingxenye yesigidi ngomnyaka. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ngaphandle kokugqugquzela izenzo zakhe ukuqatshwa amankampani akweMelika ukuthi amveze njengomhulumende omuhle akusoze kumphathise uhulumende kaMongameli Mnangagwa.
Ngibona ngani imizamo kaMnangagwa iyona le mizamo efana leyabantu sibabiza sethi ngamaqembo odlakela andi ukuthiwa yimafia. Ukuthi nicabanga ukuthi umhlaba nje ungaqilwa ukhangele isikhathi sonke ngoba yena ethemba ukuthi uzabe ezigezisa nje kuphela engalungisanga izinto. Ngibona ngani kananzelele ukuthi sibangase kuso side kakhulu okokuthi ngeke abe lobubelo, kodwa kukhona kunye ngani ungani siyakuzwa lapho ukuthi abantu laba abaqhatshayo nje uMnangagwa abaqhatshela ukuthi benze umsebenzi wokuthi angani ufaka elizwe ekukhanyeni okuhle. UMnangagwa olungisela ukuthi nxa kungaba khona ukuvuka kwabantu besithi badinga uhulumende olengqondo yena ulungiselela ukuthi alwisane labantu ngendlela ephakeme kakhulu ebesebenza lezi la amankampani ukuthi avale iqiniso lingazakali kwamanye amazwe. Kodwa ngibone ngani mina intatheli izindaba soze zekele lokho kusenzakala.
Ubona iphumelela yini imizamo yakhe amazwe afana leMelika labo Bilithane edlelana kuhle la uhulumende kaMnangagwa.
Ngibone ngani kuyizeneze ilizwe njengeBrithani sikhuluma kanje akumaviki amangaki bephumise ugwalo olukhangela ngezelungelo lwabantu emhlabeni wonke jikelele batho ukuthi babone ngani umnumzana uMnangagwa ngani uliqili uzama ulume position isikhathi sonke ezenzayo umuntu oqondileyo bonani khona ukho ukuzamfaka esibangeni sokuthi angaphumelele ekuqileni kwakhe njalo laba ngapha ngeke basuke baziphikise kangawo ngendlela yokuthi sesithi ngesikhiwa ba on record ngokuthi bayamazi ukuthi uMnangagwa ungani uluma position njalo iqiniso lingani liyamehlula
ukuze abonakale ngendlela enhle emehlweni ezizwe zomhlaba uhulumende kaMnangagwa yini amele ayenze
kumele kulungise indaba yokhetho ukuthi nxa kusenziwa ukhetho lanxa kulungiselelwa ukhetho olulandelayo luhanjiswe ngendlela eletha isibindi ebantwini ukuthi lwenziwe ngokuqondileyo njalo lwenzela ukuthi umuntu ophumayo lapho ephumelele uyabe ngumuntu othandwe ngabantu okhethwe ngabantu bese kukhangelwa njalo iindaba zokuthi umthetho uhanjiswa njani elizweni ubuhuquluzi lento esifana lazeni zifanele zilungiswe kulungiswe iindaba zenhlangothi zikahulumente ezimele zodwa ezifanana lama-commissions afanele abe independent ahlanganisela iZimbabwe Electoral Commission SEDZAC kube njalo lokuzimisele ukuthi uhulumende uzalwisana kakhulu lobuqili lobutoto obuphuma kungatsha zakhe kusukela phezulu kukahulumende lokuhlonitshwa kwelungelo labantu ukuthi kuyabe kungabulawa abantu lokuhlonitshwa kwemithetho yedemokhrasi ukuthi abantu bathole uzibuse omqoka njalo oqondileyo mbone ngani vele izinto ezingu-5 ezazikhulunywe upresident uNelson Chamisa izosifanele ziqhubekele zisenziwa ukwenzela ukuthi kuphunyeleliswe udaba lokuthi iZimbabwe ibonakale ngokuhle lanxa engaphansi kukabani njengabe ngumongameli.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBilitane. Kunjalo nje unobhala kamphathintambo wezembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kazi lutho ngenkampani le eqatshiweyo kodwa uthi yena kaboni lutho olubi nxa iqatshwe kusemthethweni. UMangwana uthi njengoba ilizwe leZimbabwe libhekane lezijeziso zenotho kumele lidinge amankampani afana layona le eqatshiweyo ukwenqabela imbiko eyanganxele esipha umzekeliso wamanye amazwe afana leSaudi Arabia athi alamankampani anje amahlanu kunye leRwanda eyayilamahlanu kodwa ukakathesi isilamathathu. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi labezempilakahle bathi zilakho balakho ukukhalala umsebenzi yiloba nini kuqala nje kuliviki zikhonona ngeholo eliphansi. Izisebenzi lezi zithi uhulumende kumele engeze iholo lazo njalo abuye azibhadale ngedola lakweleMelika ngoba eleZimbabwe elamabond note alisathengi lutho. Ugatsha lweNational Statistical Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo i-inflation ngesiNgisi sikhuphuke ngezinga elikhulu ngenyanga edluleyo safika phose kukhulu i-97.85% nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Lolu gatsha luthi intengo zikhuphuke ngesilinganiso esingena kumachumi amabili lambili ekhulwini i-21.99% phakathi kwenyanga kamabasa lekankwenkwezi. Izolo intengo yesinkwa ikhwele isuka ku-$3.40 yaya ku-$4.25 lanxa singatholakali isinkwa ezitolo. Isikhulumeli senhlanganiso elwela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana ayifidlela Ncube uthi bakhathazekile kakhulu ngobunzima uZulu abhekana labo.
Isizwe kubuhlungu kakhulu ngobuhlungu abantu abadlula kibo abalokhu bengena kibo kusiya phambili. Into abangayibanganga kodwa bangwe ngabanye ukuthi yenzeke, imali kayisakwazi ukuthenga lutho njengoba sisitsho ukuthi inflation iyaqansa kusho ukuthi sisinto sayo nxa ithenga izinto sesiphelile kasisekho. Ngakho-ke kuyinto elusizi kakhulu, kuzakwenza ukuthi into zonke zikhwele kunjalo nje abantu akula holo elikhwelayo abaningi abasebenzi vele phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuzaba ngubuhlungu obusabekayo. Siyakhala njengenhlanganiso ukuthi kakulungiswe lokhu masinyane kungakonakali izinto eziningi, ngoba eziningi vele sezonakele kakhulu. Kanti-ke njengoba sikhuluma isinkwa asisathengeki, akusathengeki lutho, akulanto ongangena esitolo uyithenge uphume ulayo. Imali kayisathengi lutho namhlanje, ibhondi kalisathengi lutho, kalisasebenzi phakathi kwelizwe lezimbabwe.
Abantu bafuthelene bathukuthele Ncube, izaphetha ngani yonke linyakanyaka?
Iyaphetha ngokuthi iphele, ngokuba nxa ingaphelanga abantu kufuthelana kusoze kuphele. Bazaqhubeka bethukuthele kakhulu ngokuba kuyinto embi kakhulu, abantu baphakathi kosiza, abantu baphakathi kobuhlungu. Umuntu nxa engenelisi ukukondla abantu bakhe ngeke avuke sithina kakulandaba. Ngakho-ke kuzamele ukuthi ilungiswe nguhulumende, kumbe abantu bazazilungisela bona ngokwabo. Ngandlela thile izalungiswa lento, ngoba ngeke ihlale kuze kube phakathi nje.
Bangayilungisisa njani abantu ngaphandle kokutshengisela esitaladeni? Kodwa ukutshengisela khona uhulumende uyethusela, uthi ozalokotha nje akhona amasosha lamapolisa azimisele.
Bazamele baqhathanise phakathi kokwethusela khona lokho, kumbe ukwesaba indlala ngekhaya, ukwesaba ukuthi abantwana bangafundi, ukwesaba ukuthi ungabhadali i-school fees, ukwesaba ukusiza ekhaya. Ngaqhathanisa abantu abakhobengela kudla bethwele enzima, kwenza kube lula ukuthi ubone lokho okunye okwethuselwa ngomunye ukuthi kuncane kakhulu kule ndlala engekhaya. Ngakho-ke abantu bazamele babone ukuthi indlala enkulu besabe yona okwedlula lo omunye obesabisayo.
Udubo olukhona kwezombusazwe elizweni, abantu abaningi bayavumelana ukubana yilo olungaba lesisombululo alubana luthe lwalungisiswa. Uyakubona yini ukuzimisela phakathi kwezano le-MDC kaChamisa ukukhulumisana?
Hayi, okwakhathesi akukabi khona, abakavezi ukuzinikela, basaphoselana ngamazwi omunye mengale omunye mengale, labakasebenzeli abantu beZimbabwe njengalokhu befanele babasebenzele. Ngakho-ke kumele utshintshe khona lokho, ngokuba vele nxa ungalungisanga ipolitiki izinto zonke lezi ezinye azisoze zilunge. Yiyo eqakathekileyo ukuthi ilungiswe, ingalungiswa yona kulula ukuthi usulungisa lezi ezinye ezomnotho.
Hello-ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezi kliwu eziyisithupha ezihlasele indlu koBulawayo lapho kuhlala khona omunye undoda othengisa igolide zatshaya kabuhlungu abantu kade besendlini le edolobheni andubana zibaleke le mali edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-$7,000. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leZimlive lithi amapasipoti asethatha isikhathi eside esingedlula umnyaka ukuthi umuntu aze ayithole. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele nge-WhatsApp.
Salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga ngendaba eziqakathekileyo elisethulela zona nsuku zonke. But sibe sikhalazo, siyakhala shuwa ukuthi nga ukhona nje ongasizwa ukukhala kwethu. I-ZANU-PF isisihlukuluze kakhulu shema. namasiguqa sithandaza nje enkosini siyathandaza ukuthi mhlawumbe nga inkosi iyaba kubona abantu bezaniphila ikibathathe nje ibabeke kweyinye i-continent yomhlaba maybe singasala silokuthula elizweni lethu sekungathi mhlawumbe yibo bodwa nje abaphilayo kuleli lizwe. Bengilalele kustudio kulokhu ku-live talk ekhuluma uGawule ethi abantu beZimbabwe ababambani bebe ngabantu bani sizobambana njani bona beyiwo abasibandlululayo benza okwabo bebodwa le sizobambana kanjani. Please abantu bezana abazame ukusihlonipha benanzele ukuthi asibo bodwa bakuleli lizwe lathi singabantu sifuna ukuthi sinjani siphile njengabo. Ngiyabonga ngindlela esiphezulu.
Yes, salibonani, salibonani ku Studio 7 balalela abahle. Linjani kodwa? Hayi, siyaphila, sibona ukuhlupheka kwethu kodwa sihlale egangeni njengezinyamazana. Kunzima, kunzima obusekhaya, hayi, ogawule bavika nje induku beyibhekile. Bathi lixhosha libhekiwe, umuntu uyalinto esegcekeni ukuthi badlala ngabantu, baqilibezela abantu. So lokho abakwalayo hayi zizojika izinto one day nawo bazozibona besenkingeni nale esikuyo ngalesi sikhathi abakwenze kodwa hayi kuzophela okungapheliyo kuyahlola lokuhlolayo kuyaphela. So into ekhona emhlabeni ofanele ukuthi bebekwazi ukuthi uNkulunkulu kasiyo wabo noma bengakwenza kodwa luyeza usuku labo lapho kuzabaphelela khona. Ngiyabonga sikhala kunye lemoni lemoli yakothamani Ncube abehlelwe ingozi bese sikhala nabo bonke abayehlele izingozi noma abadlule emhlabeni sidlulisa ukudabuka okukhulu kubo bonke abantu bakithi abalahlekelwa yikuphila ngezingozi kungenxa yemigwaqo naleyi emibi abantu loke bentshontsha imali bezidlela imali. Ilizwe leli alincane kakhulu ukuthi ngabe uthwalile abantu abababusa abalengqondo abaright incane kakhulu. Nansi iBotswana iyakwanisa ukusupport abantu bayo, iSouth Africa iyakwanisa ukusupport abantu bayo, thina siyahlupheka kula mgwaqo kahulu ukhuluma. So usuke etsholotsho siya kobulawayo bekumango we-45 minutes emgwaqweni we-Show Smith, namhlanje uhamba 3 hours uhamba uncenga ubalekela imigodi kugcwele imigodi yonke indawo leyo. Angazi ukuthi ukhulumana nemidala engaka nje laye ikuthi nje laye angazi ukuthi kahlelekanga kahle. Yikho kwamenza wabaleka kuzaphu waya kuzanu waya ku-MTC namhla sebuyele kuzanu khulumela isisu sakhe lo akananto ayikhulumayo.
Mina ngimayikele into engiyibonayo lapha yikuthi aze imali yangibona leyo ukuthi oyayenza ngaziyenze nothing ezayilophoza ngenxa yokuthi the rules indlela ababusa ngayo ababusi ngendlela eyiyo. Ukubusa kwabo yilokhu yakufuna ukuhluluza thina singenalutho singenani uthongo
babesingena ekhaya sithi ngazithola sithole gokuncane bese sithathela linjani wasakazi be Studio 7. Mina kungizwisa ubuhlungu kwela kithi ukuthi izinto ziyakhwela ngamihla ngemihla imali iyawa okuzwayo nalesi iholayo ama-RTGS aluzi value okuzwayo ayikhona ukudlala kathi sibukise ukufiwa ifuel iyahlupha amapolisa sibonakala ebhotabhota besenzela ukuthi singatshengiseli ukukhalaza kwethu kuhulumende ngokukhonona. Ngapha umongameli uthi yena udla esikudlayo ugqoka esikugqokayo ubona ngamazwi okuthuka lawo sikuyasithuka usihleka usulu ukuthi hayi thina akulalutho esingalwenza kuyasihleka nje hhayi kubuhlungu okwenzakala kithi asazi ukuthi sizaphumula nini. Thina kunabayisebenzi imali ayikangeni emabhenki hhayi kunzima kwela kithi. Imithandazo sakhulume ngayo kambe amatshetshi egcwele angakasithandaza kuyehlula sibili asazi ukuthi kuzaphetha ngani ukuthi sitshintshe imali kumbe senzeni konke kunzima kwela kithi.
Ndamilinga ngithi gaga kusasa nke ngitsho mbijana ekebe ngize lami ukuthi ngithini heyi siyadubeka kuleli lizwe hayi imali ayikho imali yawo ngelanga ngelanga iyakhithika shiya.
Alawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp nombolo ezithi +12024650318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo, sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra unkosikazi Queen Malikwa.
Ye indaba lapha ngicela ngibingelele ababali abalaleli, linjani balaleli, ngiyabonga baba Gandhi kuba kusidini. Indaba lapha esikhathaza kakhulu ibutho lezaphu leZipra kwayo akufundiswa abantwana. Abantu beZimbabwe abakwazi ukuthi kuke kwaba lempi enkululeko especially kithi thina maZulu. Kukhanya ngathi impi yaliwa ngabezandla kuphela thina silwa. Ngakho ezikolo bekumele kufundiswe kucace zonke indawo ukuthi abantwana babekwazi impi yaliwa yiZipra kakhulu ukudlula izandla.
Ye manje ke nxa sikhangela khonoko kutsho ukubana kungani kukhulunywa kakhulu ngembali yezandla lezanu, lina abekuZipra libona ungani kwenziweni ukuthi abantwana abazazalwa kusasa babekwazi ukuthi imbali yabo ihamba kanjani kakhulu lina abeZipra?
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iZipra yiyo eyakhulelelisa kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayidineliwane. Kudala sazama ukukhulumisana lohulumende ukuthi hayi kumele kuphume kukhulunywe sobala, thina ukuthi sivele kahle egcekeni sekungani kuba ngcono kathisi ngoba siyafamisinga ukuhamba nemakhaya sikhuluma labantu. I-history yabantu bakithi abafaye empini amadefinye ajontshwa, we are saying ukuthi sitshele abantu ukuthi umntana wakho mama ufile ngelanga elingakho esikhathi esinje ngoba vele abanye bethu laba ama-rivals ethu abafuni ukuthi information enaleyi ivele batshontshe amaphepha balawo.
Manje nxa sikhangele ukubana yona izaphu leZipra kwakuzinhlanganiso zelizwe lonke, kodwa ke nxa sisizwa kathesi imbali ekhona yenza kukhanye ungani iZipra kumbe izaphu kwakuzinhlanganiso ezeMathebeleland, lina likubona njani khona?
Abadala bayakwazi iqiniso but indaba ekhona ebehlulayo ukuthi abantu bangakithi bagcwele ukwesaba abantu beZimbabwe. Nakhathesi begcwele ukwesaba abakhulumi. Uyabona abantu beZimbabwe ngesibonelo ongakunika sona, anti wabona ukukhitshwa kukamgabi baselebrate ngoba into yakhona bebevele bengamfuni kodwa wayefithi angakhuluma lapha kumba ngathikizwa umhlangano wabahamba beqatyeza izandla bonke bemuyemukele kakhulu. Into abangayifuniyo bagcwele ukwesaba abakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi into leyasiyifuni njalo kungekamanga isilo qiniso. Bona yonke into bayemukela benze ngani into ekhona kodwa kungayishiyo into ekhona. Khathesi kunje abadala bayakwazi ukuthi iZipra uyezwa noma uhamba, mina ngahamba ngafika eliyo tito le abadala bafika bantshela bathi bona babehlabela uthulothulo behlabela izapho bathi khathesi ungafika bayenze ngani abakwazi ngoba besaba i-system ekhona.
Ye ngamafitshane ke ungasela ukuthi yona iZipra njengoba uyisho ukuthi yayingani iqinile ungani njalo yiyo eyaletha inkululeko, yayilabakhokheli abanjani abangayisibo abavela esigabeni seMandebeleni abasuka baba ngabakhulu kakhulu bezandla? Ungasitshela ukuthi ngobani njalo obakhumbulana
abasuka kuZaphu besiya kuZandla?
Ye
bonke lo president osibusayo wasuka kuZaphu waya kuZandla, bonke abantu otonga gara omjuru bonke babevele bengabantu bezapho basuka bebhazuka besiya khona ngale. Namhla bayenze ngani into abangayazi?
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kungenzakala yini ukuthi iZaphu ibe yiZaphu yona le eyayingelizwe lonke inkokheli ivela kunxa zonke zelizwe?
Ye kwenzakala, singathola esingabakhetha obaba abaqinileyo nabo omama abalezindzi abakwanisa ukumela into yabo izaphi izavuka endiveli khona izaphi khona ayifanga ezindlini bakhuluma ngezaphi kodwa phandle besaba nxa kungaba labantu abaqinile abakwanisa ukumela into yabo hayi izaphi yavuka izaphi sithi kayivuke vele isebenzi ngoba kokunye konke lokhu sekwehlulekile elizweni.
Hello ke ngonkosikazi Queen Malikwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Lalelani ihlandla lesithathu kusasa lengxoxo zethu zembali yezaphu. Umongameli Donald Trump weMelika ubikwa esethumele amasotsha adlula inkulungwane esigabeni seMiddle East ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwelizwe leli lele Iran. Kunjalo nje wayengumsekeli kaMongameli Barack Obama umnomzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abancintisa ukumela ibandla lamaDemocrats kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani isikhathi sisasekhona kodwa lanxa sebezele sekulokudlephana uBiden loTrump I think kodwa isikhathi sisasekhona sisasekhona sibela kukabonakala ukuthi kwezawela ngaphinduke loxa kuxaka.
Kodwa kubona labo abangani bayathembisa ubona ungani asithi uTrump abhekane lo Biden ubona ngani kungazalwa nkomoni ulakho yini ukuthi amehlule kakhulu kunkulumo mpikiswano eziyandise ukwenzakala kulabo ababe bephumelele.
Ya angithembi ukuthi uBiden angayisela uTrump kathesi angithembi kungaba ingxazi ngalingana kodwa uTrump abantu bakhe bangani baqinile kathi abantu abamlandelayo balamadlabo zana kwakathesi ngaphandle kungaba ngomunye.
USanders ke yena umbone njani nxa engabhekana mathupha lo Trump?
USanders ngimbona ngcono. USanders ngimbona ngcono. Ngilathi kuphela nje ukuthi laphana wadliwa ligame lamandla uClinton. Wadliwa libizo likaClinton but ngabe bafakana laphana kwakuzaba ngcono. So mbona ngani uSanders? USanders lokhe labantu, abantu lokhe bemfuna but. So ukuthi uBiden kuyabe sokungani sokubiselwa la okuthiwa i-establishment. Ngabe Biden has been in the system for a long time.
Kanti manje pho nxa singakhangela umuntu onjengo Elizabeth Warren ke ongumama ubona ungani engamisana lo Trump yini?
Warren bona ngani ulaka amathuba sebele ngoba abantu bafuna umuntu ongani ongayisiyo phakathi kwe system level ikhona and Warren has proven herself esikhathini ezendluleyo ukuthi hhayi uyalwa sibili ulwela abantu ulwela nje abantu makhaza. So ya uWarren hhayi sengizwile abanye bethi bangamsekela sibili.
Ye siyabona ukuthi bakhona abanye abaphansi kunale abafana labo obhutigigi labanye ubona ungani bona ke balakho yini ukuthi bagcine benze ngcono kumbe asimele sibakhangele bona labo uphela abaphezulu uWarren uBiden loSanders.
Yikuthi into leyo kayiqedakale kwesinye isikhathi ukuthi ingaguquka sasike sabona iguquka esikhathi ezimele. So lanxa sikhangele yona la amagama ayiwasekhangele ngeke sibalahle labana ngoba and kukhona kuzayiwe ayiwa le kuyenza konke into izohamba ngama-states, New Hampshire, yeah. Kukhona sizabona sibili, so kusiyafika i-convention ukuthi kuyabe kume njani. Kodwa kwakathesi, kusasekhatshana, sasemasinyane lezi.
Hello ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Isikhathi njengoba ngitshilo ke hayi singanile inhloko zendaba asisekho nje lesikhathi ukuthi siliphele inhloko zendaba siza kwenza nje ukuthi ke ngilivalelise ngilifisela ke ilanga elihle sidibaneni njalo ngo 7 ntambama kumbe kusasa ngo fast 6 njalo ekuseni. Igama ngu Chris Gandhi.